inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele eRed Cross Society kweleBotswana ithi iningi labantu ababhekane lobunzima esikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kubeZimbabwe abasebehlala kweleBotswana ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi oyisizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19. Ese lockdown
umnyaka lo oka 2020 ubungumnyaka onzima kakhulu kunengi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa bedinga ama piece job okuyiyo indlela yokuthi besizakale ngayo. So nxa kuvaliwe kuthiwa no movement, i lockdown, kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona, bayabe behlele ezindlini. Akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha, kumele ngicela uzonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 kweleBotswana ngombimbitho.
Uthe sokungene i-corona izinto zonke zajika, kwayalelale ibhizinisi engahambi kahle kakhulu. Kodwa anizange ngitshone like phansi kangawo, kodwa hayi angisaphilanga ngendlela mikade ngisithi ngizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year.
Kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungena kumnyaka omutsha, abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and deeper and be different and be able to take advantage of and be able to adapt to a new normal and see to how can I make money in the new normal, change methods and win. So the slightest color ngokuthi khona COVID. No.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo, ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshiwe ngaphandle.
Abaningi bancedwe ukuthi we have some groups that we created, so we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngobani. Do we have an essential worker in our group athwala ukudla ayinika u-ABCD? And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with hampers of groceries, of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele-COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakele njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwedlula lolu oluvele selukhona, osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala izigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labeZimbabwe asebehlala kweleBotswana abacabanga ukuthi ingcwele ingaphanga ivalwe, ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.